Ah, imali iqatheka kakhulu 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 because imali phela iyejengisa ipower and okwesibili abantu laba baya advertiser and bala ama volunteer ku ground i get out the vote into eqatheke kakhulu 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 lapha eAmerica. You need everybody to know ukuthi kuvotelwa ngapi i platform yakho lezinto nje ozimeleyo ukuthi basiza ngani and so forth.
Yes, so ngasikhangela kunapho ke nxa sikhangela lama ad bethi into ezinjalo bakulalela yini kumbe ukunye songumkhuba nje kuphela ukuthi hayi kumele kwenziwe.
Eqinisweni wimusoko ngumkhuba sekungumkhuba because abantu abasakulalela abantu iadvert yangena vele awuyibona awuyilaleli lokuyilalela ni door to door ama volunteer leyo yiyo eqatheke kakhulu
singaluqatheke khonapho nxa sithi uqatheke kakhulu kujoni kuwe nxa umuntu ekulanda ekhuluma ngokhetho uzwe ngani kuhamba njani?
Hayi abantu babe ukuthi like mina for example lapha uyathola ukuthi mina ngihlala khona eGeorgia lapha it's a red state ngiyama Republicans kakhulu so kubonakala kakhulu ama Republicans because ama Democrats bebengakhambeka kodwa ke last election la manje ngathi ama Democrats bafuna ukumake sure ukuthi iGeorgia iba blue so abantu abamnyama bavotela uBiden ngobunengi. So sesibona ke manje sesibasilanda lapha basithumela abantu basithumela amakhadi ku-mail besitshela ngoBiden basitshela ngezinto asezenzile for abantu abamnyama lezi izinto asazozenza futhi so konke lokho kuthi bazakwenza imali.
Mhm. So singathi konoko inxa sokubuya kuwe kubonthi lapha ba campaigner bayenza into ezinjalo wagankaza. Kuyakuya ukuthatha ukupha ingqondweni kumbe vele ingqondweni yakho silomuntu ofuna ukumvotela.
Ekhiso manje ubona mina isikhathe esiningi ngathi ngisho kuya ukuthi lo muntu omunye lo ongapha. Uvila njani ngaye? Because oka manje yes uBiden ngiyamthanda I'm not ngiyamthanda no ukuthi nje kuphela silapho lokho ukuthi uyazi ube lo Obama wayengcedisana no Obama Obama umntini abamnyama lapha that iyeto sana leyo kuloku relationship lokho nje mase sikhangela ngapha kwelinye icele leli ngapha undoda lo uyasithethisa lezi zinto azenzayo nje yazi la uzuthi ayi mani hayi yazi sibuso umuntu onje umuntu okhuluma kanje umuntu owenza lokho ayi ndoda thina sibuya lekha le ezinye izinto lezi siyazazi sizibona sesekude le masibona into engathi ayihambi kahle kusuka kungene leya nto ukuthi uthi no nayo not here kumele ngupreventele lokho then sihambe ngapho usubona lo decent uBiden angcono ngisikele uBiden angcono lo akumelanga angene lo even uBiden engangenzi ukuthi ngizwe nginentshukuntshu kodwa ke you know kumele sivalele lo muntu lo omunye.